Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngonhlangula 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi ngihambile number 2 kamandama mine disaster memorial site namhlanje. Ngihambe nje ngingumuntu nje oyisizana sewange, siyakhumbula nami kala ile department ye wange kurele company ilungisile hlelela kade baningi lonyaka ukudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngonhlangula ngomnyaka ka-1972. Ingcosana yabasekeli bezanu-PF batshengisele eHarare lamhlanje. Bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo. Siza ubuya ke kulolo daba, kodwa kudaba lwethu olwakuqala. Owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe ukukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBatabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende, umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo, umnumzana Michael Gora, uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
The total number of votes is umama uMahlangu ubele 119, ubaba uMhlanga uphumele 2 votes, spoiled ballots sibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuthakathelisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi, sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlandla labo khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolube luvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile Phumula, soyiphumula ibe labantu ababili akade befuna ukukontesta, akade befuna ukuncedisa khona ngale ubaba u-Albert Mhlanga lomama uSichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumela nabanikeza i-date ukuthi kungcono kube nama-primary elections mhlaka 3. So ama-candidates wonke we advise about this primary election, kube lama-primary elections. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abaku-ma-structures we-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mphambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwamaprimary.
Unzima sibili sibonile ubunzima sibonile ama temperatures wonke sibonile I violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu ezintanda ukuthi ngibasole kakhulu mase nte kangela ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa amela omama I'm just comparing ukuthi emathebeleni ndi north ku MDC Alliance I was the only woman in mina at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basonde ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela belokhe bemangumsindo. Kungakhanye lokuthi bayenzani. Kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics. How many women abakomplainayo? How many abalimeleyo? How many abanje?
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile intatheli izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhlaka 6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uStanekile Mhlanga weStudio 7 oxoxelo mnumzana Shadrack Kativu. Obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Ayi ngihambile number 2 kamanda Mama in Disaster Memorial Site namhlanje. Ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Ngisiyakhumbula nami nokukhala ngile State Department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade libaningi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo. Bekukuhle kakhulu sibe kubantu baningi. Yabena uma groups achilo like ovulindlela ba local group from Wange was providing entertainment amapolisa ayekholiyari abandle eze ekholo like omethodist bekhona angesini bekhona la nginika entertainment hade kuku
wina okade kumqoka lamhla njalo bebekhona yena amabandle ezombusasa
beku laba khulu be party yezano PF. Ngathi kusuke kwa ibuka ngathi ngani very solo ngoba i recognition of other political parties was not done. Kusuke kwaba ngani into yezantsi ngoba kunabakhulu bezantsi uPF kade iphutsana bobodwa bodwa kubuye sethekeni kwa umkhulu wama veteran uthwa Mthemalanda usithi uthunywe yena ngu president umntakwa. So ibuka kusuke ngathi kwaba ne solo ngathi hayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into ye party yebandla ezasiyawazi ibandla libuhle kokathisi kodwa siyana phela isibilo abantu bonke bayakhala ngakunanzelela labantu abanyangu-427 ababhubhayo abasukeande basuke emanawi basuka e-South Africa basuke e-Namibia nje abantu bonke abasebenze emayini ngasiwo bezama u-P F. So ngaloku suke kwangani kwalahleka mpijeda kwaloku ukuthi hayi kumele kuhlonitshe nabanye amabandla ngoba any government that is going to come into power kutho ukuthi nxa into lela bengafuna ukuyenza kani ngezanu-P F bazayi-abandola yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke eZimbabwe sonke wange sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi ade bekhona. Ubumo it was touching kakhulukhulu especially kule ngoba ihlatshelwe abantwana bevula indlela theatre production. If you remember during the apartheid era ijarukuhlatshelwa kudrama ikhobo drama ethiwa usarafina ukuthi sithwele kanzima. Ya ngike ngabona ubaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo ubaba abanye sebegeleza inyembezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka khona phaka kushrine. Ya it was a touching moment. Kwakungakho lula especially sebekhuluma kuyakuthi kwasuka kwahamba njani bazaba bazokho indlela ukuthi babaze kwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefithi ekhona yayingikho ngaleso sikhathi ukuthi ingxeke ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo kwasizakala abanye bantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi bakhulume esakhile.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu owebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity. Sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka 6:30 ekuseni kusasa. Kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iwange Central edalele eParliamente.
Yebo 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 mtswaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezano PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli amalunga edayele eParliamente kanye lamakhansile ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 13 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwejiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare kodwa kugcine kungenjalo sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulumbuthano iningi labo okukade kungabatsha bezanu PF umnumzana Pupraito Galrepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundusira nokurova bamwe vamunangagwa vanoti kwete isu tinoda unyararo tinoda a peaceful election chinonyanya kuti vanhu vaite noise
abakholwa ngokwethu selana la ngodlakela umnangagwa uti hachi thina sifuna ukhetho olulo kuthula okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo kuminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho babekholisa ukudla imali yeParliamente bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufola bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo yilabo akade bezifunela izembatho zebandla leli hatshi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becasulwe ikungatholi izembatho zebandla umnumzana Peter Mpofu.
Yaye kwakuthi anisitola ama-t-shirt tingaenda wose kuti sina ama-t-shirt zakaita vamwezvo. Tola kuti kungotetsese
abanye abatsha akade besembuthwaneni lo bebekhanya bejabulile besithi ibandla labo leZANU PF lizanqoba umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri isakamuzi semabhuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anorakasha vamunanga
singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangagwa kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizele sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole-18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangaphi usejombile asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla leZANU PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla leZANU PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela inkuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhla ka-30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentatheli zindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe o-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika la ikweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Lamhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Mihlakayifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris, kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke. Akula lapho engingaqala khona, usukele emgwaqweni, imgwaqo yakho niyamangalisa. Ukhangele le technology, ukhangele izimoto, ukhangele langendlela nje umuntu okumele aziphathe ngayo nxa esesigabeni. Kudala umahluko omkhulu sibili nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzise okubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo ngoba ungakhangela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho
abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo wena ukubone njani
iWashington DC ungamangala okokuqala ubona inhlabathi awuboni tshani awuboni phepha abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu kungabi kusigaba esiyiso esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili umuntu lo mansempala wabo kutho ukuthi bahlangene ekutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe
kanti ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka
abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyoenza umuntu aze aziphathe kangaka uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi besezibangela imikhuhlane njengoba besesilabo cholera kodwa-ke umansempala yena kade ngabi le nhlelo ezinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha
bona abanye abadabuka ezimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini impilo yabo ungathi yimpilo ongayikhwabitha lawe
kakhulu umuntu wakhona nxa umbona ijwabu lakhe lona lodwa litshengisa ukuthi udla kahle ulala kahle uphila kahle lengqondweni yakhe lalapha lala khona lalapha imota ahamba ngayo konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakhona uthwele nzima uphila nje njengaye umuntu wala okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe
manje nxa wena ukhangela ubona ungani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho usokule lizwe elinjengeMelika
okwesikhathi kunzima sibili ukuthi ngingatsho kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle hhayi sisesekhatshana kakhulu sibili akusikho eduze sikhatshana kakhulu
umnumzana mihla kayifani ndabambi ndlovu isizalwane sezimbabwe ebesethekelele ngapha emelika obekukhuluma ecingweni lo chris kande westudio 7 ekhonapha ewashington Yebo sesifikile isikhathi sokhetho njengoba abanengi nje liyakwazi ukubana umongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakobulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980 lobanje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla lezanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla lezaphu. Umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko. Ingcitshi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabisobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe. Ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla lezanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho. ibandla elibusayo liqhubhe ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka 2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tswangirai odobhadobhe izihlalo okwethusa lebandla elibusayo lobanje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka 1980 ethi lwaba lenkethabe chabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela buqili ibandla lezanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka 8 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional ama regions aba ngama constituencies ba allocate ama seats based on that. As a result kwagcina sokuphuma engani izaphi support eMathebeleleni kuphela, izani support eMashonaleni kuphela. Hence we always suspect ukuthi kwaba lokuyi manipulation to portray zaphu as a minority party and izani as a majority party. Kungakhathaza nxa kungaba i-fair game njengomna wake hambe khulume sithi kule free and fair election ezaba khona, hayi uzadliwa. Ama indications atshengisa one abantu bakhe abayimpozayo labafakileyo after ikhulu iningi labo badliwe nje emathouth badliwe bonke. Two, ama numbers abantu abaparticipate kuma-primary elections versus ukwenza ka-2013 aphansi okutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo-2000 ibandla lezanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edalele parliamente la kumakhansila, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla le-MDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona i-MDC kusuka ngo-2000. Kube sokusithi emakhaya bekugxile kakhulu iZANU-PF ngaphandle kwaseMathebeleland lapho i-MDC ebikhona futhi. Amasithi i-MDC edolobheni biwina wonke kobulawayo, wonke ngokuphelela kwayo. Kusaqalisa esesengu-7 ezaba ngo-13 lokhu wawina wonke lakhathesi wabambe wonke amasithi angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okucina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamachumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuluyo. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi epathini kuyabe kulokuhlukuluzana lobundlwangudlwangu. So omama izinto zenoyizi ngabazifuna.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.